Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamgela emsakazweni we Studio 7 womvulo ekuseni mhlaka u 16 kumpalakazi 2019 ngusithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje uMary Mubayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthetho wandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo Ibandla le-MDC lithi ukuvunyelwa ngamapholisa ukuqhuba umhlangano walo we-rally izolo eMutare nesonto akukhombi ukuthi kuza kuba inhlala yenza ngoba zinengi impawu ezikhomba ukuthi kuzaba lukhuni phambili.
UPresident Nelson Chamisa uthele bephume ebantwini ukuthi akwazi ukuthi ekakusasa elihle likhona njalo lokubazi ukuthi abantu beZimbabwe kufanele babambane.
Abalwela amalungelo oluntu bathi kufanele umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomunye wakhe we-ZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubhidliza komnotho welizwe ukwenzela ukuthi kube lesisombululo kulolu daba.
Kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabweni ba-church-i ba-business sebebona kumgqoko ukuthi kumele kuxoxiswane kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi okumele yenzakale kumnumzana Chamisa lo-president laba abantu ababili yiwo abasibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili kumele bahlalisane phansi baxoxisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Unkosikazi Mary Mubayiwa oyikolikhosikazi likamsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo. Unkosikazi Mubayiwa obotshwe kuthange ngomgqibelo yenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ubikwa wasebenzisa imali edlula isigidi esisodwa $1 million ngokungekho emthethweni njalo wazama ukuthi azichadise kumnumzana Chiwenga yena engalalwazi lalokhu ngesikhathi egula elalisiwe esibhedlela. Bobabili babikwa bebevele bengasahlali bonke. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission umnumzana John Makamure ugcizelele lolu daba kungxoxo le-Studio 7 wengezelela ukuthi unkosikazi Mubayiwa uvalelwe esitokisini seRoseville eHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255. Ekseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave laku-shortwave 4930 13860 laku-15460 kHz ku-live talk sitholakala ku-shortwave ku-4930 13860 laku-15460 kHz kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Ibandla le-MDC lithi ukuvunyelwa ngamapholisa ukuqhuba umhlangano wabo we-rally izolo eMutare akukhombi ukuthi kuza kuba inhlala yenza ngoba ziningi impawu ezikhomba ukuthi kuzaba lukhuni phambili. Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli waleli bandla, usichasisela okuningi ngalolu daba kanye lokumqoka okuhlafunwe kulowo mhlangano.
Imhlangano izahlala ikhona kodwa siyakwazi vele ukuthi iZANU yona isebenza ngokuthi iyavumela umhlangano wodwa phakathi kwelitshumi isikhathi sonke isenzela ukuthi abantu bacabanga ukuthi ngayikabhani i-MDC iqiniso ngelokuthi sisebenza ngaphansi kokuthi asisavunyelwa ukwenza imihlangano engaqhubekisa ibandla lethu. Phela fane kwadala ukuthi enye imihlangano esiyenzayo imihlangano edingwa yi-constitution ye-party. So kungasengasese kwanti kwenza njalo futhi ukuthi kahle kahle basivalela ngaphandle laba bantu.
Ye, singathi yikho kumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini okungabe kukhulunywe ngumkhokheli webandla le-MDC.
President Nelson Chamisa uthele bephume ebantwini ukuthi abazi ukuthi ekakusasa elihle likhona njalo lokubazisa ukuthi abantu beZimbabwe kufanele babambane bacubule indawo yokuthi bazakhulula njani ilizwe labo kusukela embusweni wabantu abafana lomnumzana uMnangagwa.
Abantu bona bawamukele njani lombiwo njalo babuye ngobuningi babo?
Hayi, abantu bafike babaningi. Nxa ngikhangele laphana khona izinto ezikhangele mhlawumbe sike kuwo 30,000 singaphandle kwesikhathi sokhetho. Ngakho lokho kutshengisa ukuthi hayi abantu bayawamukela umsebenzi owenziwa ngu-President Nelson Chamisa njalo baqhubekela phambili besekela bawamukele njalo lo mbiko wokuthi kufuza fanele uzulukazi weZimbabwe asebenze gadalala ukuthi alungise elizwe lakhe.
Sesikhuluma ngokhetho sibonile ukuthi ibandla le-MDC linqotshwe kakubi ngeleZANU-PF kutongogara ward 6 laphana.
Ye, kodwa phela fanele sicabange njalo ukuthi itongogara ward leyi ivele iward yeZANU-PF, istronghold yeZANU-PF njengoba kuyi-by-election. IZANU isuke yafaka imali eningi kuloluyana khetho njalo abantu bethuthelwe kakhulu, abantu bethu badala ukudibeka kakhulu xa besethiselwa bebaluthwale kungaso sikhathi sokhetho olunjenge-national election. Ngemva kokubona umsindo njalo lokuhlukumezwa kwabantu sisike sabakwazi ukuthi uZulu uzazimela eceleni azame ukuthi angayivota, kodwa sexwayisa abantu ukuthi baqhubeke besenza umsebenzi omkhulu kakhulu wokuvota nxa ukuthi kuke kwabakhona ukhetho.
Ibandla lakho lithi bekulokuqilibezela kulolu khetho, liyatshela yini inhlanganiso eqhuba ezokhetho ngalokho?
Yes, inhlanganiso eqhuba ezokhetho iyakwazi, sifike sayitshela kaningi ukuthi kayikhangele izenzo zeZANU-PF ezifana ne-vote buying, ezifana le-intimidation ukwethelwa kwabantu, kodwa kukhanya kayikenzi lutho. Ngakho ngalokho uPresident Nelson Chamisa esemtare namhlanje uthe khona yena ayi ngeke kuye kolunye ukhetho ngo-2023 xa ukuthi kungalungiswanga udaba lokuthi iZAC izimele yodwa.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC, sixoxelaye esemutare. Ukusenjalo, abalwela amalungelo oluntu bathi kufanele umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomunye wakhe weZANU-PF, uMongameli Emmerson Mnangagwa, ngokubhidlika komnotho welizwe ukwenzela ukuthi kube lesisombululo kulolu daba. Umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Center for Public Policy, umnumzana Mfundo Mlilo, usichasisela ngokuqakatheka kwalezi nkulumo.
Kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabweans, abantu abaningi, amachurchi, amabusiness, sibe bona kumqoko ukuthi kumele kuxoxiswane. Kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi ingxoxo yepolitiki, ingxoxo esingathi yi-genuine dialogue okumele yenzakale kumnumzana Chamisa lo president. Laba bantu ababili yiba basibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili. Kumele bahlalisane phansi, baxoxisane. Bangaxoxisana bazenze ukuthi ingxoxo lezi eziningi lezi zibe le ndlela yokuthi ziyebambana phambili, zenze ukuthi isizwe sethu sihambe siye phambili.
Kahle kahle laba bengaxoxisana kuyini okuzaguquka?
Ngizathola ukuthi umnumzana Chamisa wathola amavoti angafika ngathi 2.1 million nxa sisebenzisa amanumbers esawaphiwa yi-ZAC. Yinamba enkulu kakhulu. So kunabantu abaningi eZimbabwe abangabhilivi ukuthi uhulumende okhona nguhulumende wabantu. So laba bantu laba babedonsele emuva. So njengesizwe kumele ilizwe lonke lidonsele, sidonse ndawonye, sidonse siya phambili sonke. i-2.something million ekaMnangagwa lekaChamisa kumele sihlangane, sidonse siya phambili. Bese kucreate kalokho esingathi yi-national trust, le-national confidence ukuthi abaphandle kumele baqale babone thina sodwa sisebenza sonke ukwenza ukuthi laba basebenze lati nxa thina sidonselana njengesizwe sithi wena ngorongo wena ngorongo kunzima ukuthi bona base trust thina nxa njengamaZimbabwe singasebenzi sonke so ukusebenza kwethu sonke kumbe ngathi dialogue le emqoka ekachamisa lomnankagwa yiyo eyenza ukuthi abantu abaphandle basithathe serious basibone njengabantu abafuna ukusebenza sonke yikho uzathola ukuthi nge-inclusive government kule mali eziningi izazingena kuhulumente ngoba kwakule belief bekungathi i-confidence yokubona ukuthi hhayi iZimbabwe ngoba amaZimbabwe basebenza bonke badonselana ndawonye khonokho yikho kusibambileyo kuphela i-national confidence national trust yiyo enza ukuthi ilizwe lethu lingahambile phambili okunye lokho okuninginingi nje ngama-symptoms okuthi ngasixoxeni njengamaZimbabwe silungisise ilizwe lethu
elikubonayo kodwa kathesi njengenhlanganiso kumnotho welizwe kuyini
kuvela khonapho esingathi ku-SI 142 ngumthetho owafaka nguhulumende owenza ukuthi ngathi i-trade kumbe ukusebenzisa ama-US dollars kungavunyelwa kodwa uzathola ukuthi umthetho lo usebenze kumele kube economy wide ukuthi wonke umuntu laye uhulumende kakumele angasebenzisa ama-US dollars kungaba lama pockets ukuthi kulabanye abawasebenzisayo kulabanye abangasebenzisiyo kwenza ukuthi kucreate ngathi ama pockets of the economy ukuthi kulabanye ababenefitayo kulabanye abahlukumezayo uzathola ukuthi ama-salaries abantu gaba kanjinji kusukela ngo-January kodwa intengo ilokhu iqhubeka ikhwela isiya phambili umuntu ebehola 1000 wayehola 1000 ngo-June amasizi ezikolo umntana nami mina ubebhadala 4500 bond ngo-September kathesi kuthiwa ubhadala umela bhadale 12800 kodwa mina yami isalari kayikakhweli uhulumende angafaka umthetho kumbe ngathi ama-policies enza ukuthi isalari yami igijimisane le-US dollar yikho kuzenza ukuthi into zihambe kuhle amadokotela okwenza ukuthi bangabe semsebenzini kathesi bathi uhulumende yenza ukuthi imali yethu ihambelane le-US dollar kumbe ngathi le-interbank
kodwa sesikhangela abantu makhaza-ke
abantu nje makhaza bayahlupheka kakhulu ngoba imisebenzi kayikho ngengakula amankampani kade saqhashaya abantu ngoba amankampani nawo ngabala foreign currency ngabakwanisa ukuthi imitshini eminingi ningade beyisebenzisa isebenzi uzathola ukuthi amankampani anjengabo-Delta amankampani anjengabo-Schweppes bayavala kathesi ngoba abala foreign currency ukuthi kule nto eziningi abazithengayo phandle ngapha amavenda labo bayehluleka ukuthi bahambe bayethenga ngoba ngakula production so into zonke abazithengayo bazithenga e-South Africa kubo-Botswana kubo-Mozambique kubo-Zambia ukuze bayethenga khona ngale bafuna i-foreign currency i-foreign currency le kayikho ukuze i-foreign currency le ibe khona uhulumende kumele ayenze lokho kuthiwa yi-promoting production ngoba i-production iyenza ukuthi sithengise igolide sithengise itobacco sithengise into eziningi-ningi ezenza ukuthi imali zibuye eZimbabwe so abantu bayadibeka kakhulu ngoba i-fuel kathesi kayitholakali kule moto ezingafika 16,000 ezizabe zingena ngelanga zivele e-South Africa so uhulumende uyabona ukuthi kule crisis enkulu engenayo ngoba kulabantu abaningi abazawuya elizweni millions of people kodwa ngakabi le chinga lokuthi i-fuel uzayithatha ngapha kathesi bengabuyi kayitholakali so singazama ukucabanga ukuthi mhla ka-24 udubo lwe-fuel luyabe lunganani so kule ndubo eziningi-ningi kakhulu ezenza ukuthi abantu bathwale nzima eZimbabwe siyabuyela khona phani ukuthi uhulumende nxa e-serious ngokuthi alungisise izinto kumele aqalise nge-political dialogue okunye kokuningi-ningi kuzalandela khonapho kuzasebenza kuhle ngoba siyabe sesisebenzisana njengamaZimbabwe siya phambili kathesi asimthembi uhulumende nxa ehlala phansi ekhuluma lathi asimthembi ngoba ingxoxo enkulu okumele ayenze kakaqalisi kuyena
Lo ngumnumzana Mfundo Mlili, Mlilo umqondisi wenhlanganiso yeCenter for Public Policy sixoxelayo eseHarare kodwa uMongameli Emerson Mnangagwa uhlezi esithi kufanele umnumzana neSenchamisa amanyane lamanye amabandla ezombusazwe anqotshwayo kukhetho akuPollard avele ephakathi kokukhulumisana lohulumende ngokulungisa okuhluphayo elizweni. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle libika ukuthi inhlanganiso ye-Higher Life Foundation ithi isiyengezelele imali yokusebenzisa ukufundisa odokotela ababhalisela uhlelo lwe-training fellowship oluzaqhutshwa okwenyanga eziyisithupha kusiya kwezilitshumi lambili. Inhlanganiso le ithi izanikeza odokotela abazabuyela emsebenzini ngesikhathi abanye babo bekhalele umsebenzi. Omakhale khukhwini, imali yokugada imota zevaya kathathu ngelanga kanye lempahla zokusebenzisa esibhedlela. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumela wona nge WhatsApp.
Njaye basazi be Studio 7 mina ngikhalaleli izwe leZimbabwe leli. Kathesi ngilapha eSouth Africa. Asikazi leli izwe liyalunga nini izwe leZimbabwe leli bakithi. Ngabe mina ngagwalo la uyazama ukuchintsha izinto phela ye. Njonga thesi sosayelwe yi-3 years lukuvote ngabe uyazama ukuguqula kulunga bakithi eZimbabwe sithwele zimele izwe leZimbabwe. Ngikhuluma njalo ngise-South Africa kamarami ngu-Professor Nsimu.
Mpangazita yakuroni ukhuluma ngodaba luka Ndweni. Ubelieve Gawule ukhulume iqiniso akade ngacabanga ukuthi iqiniso abalikhulumayo eyizano ukuthi uNdiweni kabamkhiphelanga okobukuthi kuzibulo bamkhiphele ukuthi sengene ezombangazwe njengoba bona kusukisela uGawule mbowesezibe besukisela izano ibunjwa babe bengafuni enye inhlanganiso ekhuluma kube ngabo. Babe zitshele ukuthi izinduna zonke izikhothamathe zabo. Yikho uNdiweni ufele kubani usemele uMthwakazi. Abela ngisizwe zonke kumele isizwe sikaMthwakazi. Gawule, ngaphosa ngivumele. Kodwa mina ngokwami thina esalweli lizwe ayikhona wena. Kade sancindezela. Kasiyazi into esayilweli lizwe. Ngenxa abangani bakho laba bezalo phezu basincindezeleni. Abantu besiNdebele nxa ukuthi uqinisile ukuthi uzalwa khona abantu bakithi bayahlupheka. Ngani lenhlanganiso yakho lezalo phezu. Yiyo into elayenza lagcoba uLokhuzeni uMike Moyo limgcoba letinduna yabalozi thina siphume mawa wena silantu asilantu thanga waRozi silabo kodwa limgcobile ngoba liveleli ifuna ukuqeda isizwe sikaMthwakazi ngoba isizwe sikaMthwakazi sikhokhelwa ngondiweni induna zikaMzikazi ezinkulu lolebhengula ngaba kondiweni ngaba kofuyani uMagwegwe amaNdebele yithi silelizwe lana mina ngikhuluma yithi silelizwe asingalelanga ukuthi sihlunguluze ngendlela enje. Wena uzalwa emaNdebeleni ukhulumende wakhona lo onguye wabuya wazobulala abantu bekungekhura undi uhlonqozelwa ngamathuna kwampasi umathuna akamnanga kwana lawo kodwa kangikholi ukuthi iselimi ingaki iminyaka ukuthi lisazi ukuthi sinjani isazi ukuthi nxa sisithi uzipra sisasebenzani sokuseduza ukuthi lisazi akusakhatshana. Ngiyabonga
sanibonani kuStudio 7 igama lami uAdolf Shaba. Siyabonga ngethubela isiphalona. Mina ngithanda ukukhuluma ngendaba engizwe ikhulunywa yokuthi iZimbra ifuna ukubhadalisa iCapes United ngedonation yebhasi abayithengela uNyasha Musheke. Kulihlazo elikhulu ngoba izinto ezizwa zingamadonation zizophakamisa izwe lethu ngoba njengayo iCapes United bingelayo leyo bhasi manje sithengelwe ibhasi bona bathi ibhadale iduty. Angazi nalabo abantu abafaka imithetho abayenza imithetho yezwe ukuthi bayenza kanjani into yidonation bethi ifuna ukuthi ibhadale iduty okugcina kusenza la bafisa ukudonata something for ukuphakamisa izwe njengoba ivele yona igovernment ivele izehlulekele engakwazi ukwenzela lutho abantu kuyefaka imithetho efana naleyo kwenza abanye abantu begcine besondele emuva. La last time ke ngezwa kukhulunywa ngama-wheelchair edonethiwe bafisa bafuna ukubhadalisa izinto ezifana nalezo otshengisa ukuthi vele abalasifiso sokubona izwe liphakama abantu iy'mpilo zabantu zitshintsha ngoba le nto ayilandi omunye umuntu ilanda ukuzotshintsha izimpilo zabanye abantu kwenzela ukuthi impilo zibe ngcono.
Why abantu bezonda umuntu oleqiniso all the time? Why sithanda abantu abalamanga? Ubaba uNdweni kuyini amonele khona uGawule wehlule khona ukuthi kukhulunywe lwakhulima umhlangano waze waphela. So uzithu ngubani yena khona lapho lapha khona? Iswele imeli iqiniso lawe. Thina siyamsupporta siyamthanda ngoba umeli iqiniso. Umela abantu isizwe sakithi.
Lenjani basakazi be Studio 7 kanye labalaleli okhulumayo ngubanele Nkomo lapha. Elupane mina ngithanda ukuthi ngifake umbono ngale ndaba kaNdiweni le unhlanhla yamango lo ukuthi wasexhothwe nguhulumende ukuthi kanti uhulumende yena ngaso sonke isikhathi kuzephinqa kulo muntu ophikisana naye ngokombono asuke esekwenza icala lokho nguhulumende bani uhulumende uzathi nxa abantu bezama ukuthi baphakame bakhulume izinsolo zabo yena abe nguhulumende obaphakamisela ikhanda njengenyoka kwenziwa kuyini sithanda njalo ukuthi sibonge laba abasebevula isikhwama sokuthi kusebele induna yethu sithi hayi thina nxa induna kuthi ixotshiwe emaphepheni ngale kuhulumende thina yinduna yethu ngokwesiko lesintu thina sizoyisekela induna yethu yinduna yethu siyayazi lokho kwakibo kamnankagwa lokho ngokwabo lokho thina induna yethu yinduna ngithi esindebeleni yinduna lonke sihlonitshwa njengenduna bamxotshe khona le Harare thina ngapha esintwini entaba zinduna emathebheleni yonke siyazi ukuthi induweni yinduna so sicela ukuthi uhulumende akasitshele ukuthi kathi kwenziwa yini ukuthi abantu abaphakama izinduna nxa ziphakama zikhulumela abantu bakibo kwenziwa kuyini ukuthi azigongole ikakhulu lezi ezesindebeleni ngiyabonga msakazi
mina ngikhala ngabogogo labokhulu labo ukuthi kathi basahlaleleni esitulweni bona sebehlulekile abanika abanye abatsha labo babuse sibone ukuthi bazayenza njani
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 lingakhohlwa njalo ukuthi siya live stream kukhasi lethu le-facebook ku-voa ndebele njalo sikhuluma nje bakhona abasilandelayo lapha kukhasi lethu le-facebook silo amaro chuku ifuna nyachuku ukuthi livuka njani msakazi umusa mazibuko layo uyasivukisa uthi ubukele se-Randburg emzansi umpande yamadoda mathema uthi linjani basakazi lo Luke Sims banyoni laye uyasibingelela ubanele nkomo uthi induna zakomthwakazi kazifunwa kwele Zimbabwe kubi okwenziwa ngohulumeni njalo unkululeko uthi yena livuka njani basakazi mina ngililalele kodwa ngilombuzo lingabasakazi besindebeleni ukukhomba ukuthi lisakazela thina phela amandebele isimanga sile zinxushunxushu ezithandele isizwe semandebeleni kodwa alisakazi ngakho lisisakazela into zeHarare kumbe ngoba kungumsakazo esiwuthembileyo pho thina kwele mthwakazi sizosakazelwa ngubani yazi uzwa ugcina uphatheka kabi ma uvula indaba ekuseni uzwe lisixoxela ngabochamisa labomnankagwa kodwa okwangakini alisakazi ngakho ngiyaxolisa kubalaleli ukuthutsha nje igama ngingunkululeko mathe odabuka elupane okhulumayo hhayi ngumakhelwane wami inkululeko mna-ke nidabuka enkayi usimon ndlovu uthi livuka njani nginibuka ngisekresta emzansi ye lapho kuthi-ke siphendule ubhudi inkululeko indaba ziya ngokuya ukuthi kuyini okusegudwini ngakho-ke siyasakaza zonke lanxa zisenzakala ingqengaphi kwelizwe ngoba singasakaza ezenzakala esigabeni semathebeleleni kodwa zikhona ezinye ezenzakala eHarare ezithintayo labo abantu bemathebeleleni ikho kulokuthiwa ngama-community radio station lama-community newspapers ababhala khonokho nje okwenzakala la thina sikhangela national njalo nxa ulalelisisa siyake sizitshoni lazo-ke ezakomthwakazi kusiya ngokuyo ukuthi kwenzakalani silalele inhlelo zethu zonke uzabona ukuthi ikuyini engutshoyo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ukutshone abantu abalitshumi lasithupha kulandela i-volcano e-White Island e-New Zealand njalo abakade bedingisisa imizimba yabantu kulesi sihlenge balokhu bengakatholi eyabantu ababili abalokhu bengabonakali njalo bacatshangelwa ukuthi bakhutshulwe baya elwandle oluduzane laleyo ndawo namuhla-ke kweziphathelane lo kwenzakala emelika sikhuluma lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis umnumzana Mandla Mkhwananzi yena osichasisela ngekwenzakala ekhaya ekuqathanisa le mpilo yalapha emelika
ihlupho lokuthiwana ekhaya ngathi okungenziwa ukuthi kube lo hulumende othembakeleyo uhulumende olalelayo abantu zonke lezi zinto siqalisele ukuthini uhulumende kala ngabo zwefisa ukuphenya ngabantu. So ngakhaya lapha esibedlela, tasakwela sibedlela. Singabalele ukuthana ukuthi vele lanxa siya sibedlela. Ukuyabo uhambisa umuntu nje emdolweni, bathi wayesibedlela. Andiyoba. So akukunengi ngoba nanka ama fuel prices, ama prices okudla.
Abahlala lapha eMelika kukhona okuningi abangakwenza yini ukuthi impilo yezihlobo ekhaya ibe ngcono. Ukumbe ukwethesa abantu abakudiaspora umthwalo onzima njengoba labo kumele beyisebenzele imali yabo.
Ngiyombuzo sebele wona lo sonke sizibuza wona ukuthi singenzani ukuncedisa ekhaya ngendlela ezincane lezinkulu. Kodwa thola ukuthi njengoba ngathi sesokufanele ukuthi kulinywe, lekhisimo sikhonapha, next week abantwana bayesikolo, izinto zonke lezi zilayinile ukuthi lapho khonapha e-diaspora ayisibo wonke abakwanisayo. Ngoba la uyabe le mmoli lapha ubhadala amarenti njengoba kuqanda sowamabhili akhwelile njani, akhwela kuba phezulu. So siphakathi laphakathi kokwenzima ukuthi abazali lezihlobo ezingale singabanceda njani.
Ungathi imisebenzi lapha itholakala lula nje emntwini makhazi ovele eZimbabwe kumbe kungcono kwamanye amazwe?
Abangathi imisebenzi iyatholakala sibili. Obviously kule ndaba le amaphepha nxa uyethi umuntu amaphepha akhe alongile, you know, kodwa ke siyazi ukuthi bakhona ababengakenelisi ngenxa yezizethezi, you know, ezimenge ukuthi amaphepha alonge. Kodwa ngaphandle kwalokho hayi imisebenzi iyatholakala.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sixoxela ye-SA-Indianapolis khonapha eMelika.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama
idamu elikhona lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ngesizwe-ke inzwisa yomculo ka-Andy Nduna owaziwa ngokuthi nguZim Splash ngenxa yomculo wakhe. Igama lokuzalwa-ke nguNdumiso Moyo ocila ese-South Africa kodwa ikhulele eKhanyandavo eLupane. Wafunda leTsholotsho. Siqhunisa umculo wakhe othi Disemba, nanko phela isisondela iKhisimusi. Inzwisa yomculo ka-Andy Nduna ke singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UMary Mubayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kodwa abakade bengasahlali bonke ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Sibonga njalo labo abebesilandela kukhasi lethu leFacebook. Lo Loyisi Ndlovu laye usixhasile lapha besingambonanga kuqala. Olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC. Manje senkona, kalangi ngekho, manje senkona.